isendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mdlala 21 Mpandula 2019 ngupractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yakodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi uqhubeka elalisiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe. Kuthi izakhamizi zadolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi ebantwini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi uqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlolwa ngodokotela. Abenhlanganiso yakhe bathi baza kwethula okuningi ngesimo sokuthunjwa kwakhe kanye lokutholakala kwakhe ngolwesine olwedluleyo. Umsekeli kaMagombeyi uDr Masimba Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi omunye wakhe usahlolwa ngodokotela bakhe kanye labakahulumende njalo ukusakhulumisana lamagqwetha akhe kanye lamapolisa.
Pachakava ona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaura musocial media imo, but I think ndenda apa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana full medical examination yatsonyatsoitwa pavari, bhozi zvimwe tinogona kuzazviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunge vakatokwadzwa.
Lapho ke wechasisa uDr Ndoro ukuthi uhambile wambona izolo, wambona engani ukhangeleka kuhle kodwa ke engazi njalo ukuthi phakathi kumunye angabe elimalele ephakathi lapho kungabonwa khona lilihlo. UDr Ndoro uthi uye wambona isibhedlela uMagombeyi wagcizelela imimbiko ephuma enkundleni zokuxhumana izebulenjini ezinjengabo Twitter le WhatsApp ethi wahlukunyezwa kodwa okwamanje akakenelisi kulandisa okwamehlelayo njengoba esaphathekile esesibhedlela. Ekufikeni kwenthatheli zindaba zeStudio 7 esibhedlela lapho kulaliswe khona uMagombeyi zitshele ukuba akakethekelelwa ngumuntu wonke ngaphandle kwabemoli labanye bakhe kuphela. Ingqwetha likaMagombeyi uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi udokotela bakhe bathi isimo akiso kasivumi ukuthi abone nguye wonke umuntu. Kunjalo nje uMongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko engakasukumi elubhekise emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ethi yena lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe.
Government is disturbed by the growing trend of politically motivated false abductions in the country, which are calculated to put government in negative light. Such political trickery, which is fact, amounts to terrorism, will not take our country forward. The state has a responsibility to ensure protection and safety of all citizens. New measures might have to be formulated to deal with this new threat.
uhulumende ukhathazekile ngokwanda kwezihlakalo zokuthunjwa kwabantu kwezombusazwe okujonge ukugcolisa isithunzi salelilizwe kwamanye amazwe omhlaba. Ngakho ke uhulumende sokuzamela athatha amanyathelo alukhuni ukwenqabela lokho. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Izakamizi zedolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi empilweni yabantu lezinyamazana zendle lezifuyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokho kuphuma emhlanganeni owethawunu oqokwe ngabomsakazo owe-VOA bemanyene labe Media Center eChinoyi izolo. Ekhuluma emhlanganeni lo, isakhamuzi seChinoyi uMnumzana Dendai Mzoza uthi uhulumende kumele abone ukuba imithetho ayifakayo ninceda ukuvikela inhlupho ezinje.
What we are simply saying is that the government as the regulating authority should.
Uhulumende kumele afake imithetho engenza ukuba abantu nxa beqeda ukwemba igolide bavale imigodi yabo.
Without any reclamation, that is our concern.
Lokhu kusekele ngumnumzana Enes Mdzengi owe Media Center, yena othi ugatsha lwezemvelo kumele lulungisise lolu dubo.
Esikuzileyo yikuthi udubo luyahamba kukhulumende ama policymakers udubo lukhona ukuthi abantu abakhathali ukuthi imajority iyafe kanjani. They are just concerned about themselves. Yiyo ulo udubo lwangikhona esilalo. Kumele kube lama policies ayenza ukuthi abantu babe lempilo enhle.
Isiphatha amandla sohlangothi lokulondolozwa kwezemvelo olwe ema umnumzana Mnyarazi Shoko uthe bahlezi bekhuthaza kulondoloza kwemvelo emsebenzini wokwemba.
As ema we appeal to miners, towards xeno miners actually to organize.
Sicela abemba igolide ukuba baziqoqe baze uhulumende ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela ezinhle ezigcina imvelo bagcine imvelo. Sithanda ukubonga iVOA ngokusipha leli thuba.
For giving us the opportunity to clarify some of the key issues.
Thank you ukuthathekele ukuba uhulumende asize ngokwabela ulwazi lokulondoloza kwemvelo.
Uhulumende ayenze asebenze le EMA, Environmental Management Agency, to make sure ukuthi ama disused mines we properly reclaim iland yangkhona so that abantu kavafi njengoba lokhu esikuzwileyo ukuthi in the last 2 to 3 years kwafa abantu abangu 50 to 70.
Abangene umhlangano wayizolo abangamashumi amahlanu bavumelene ukuba uhulumende kumele abe lesikhwama semali ezanceda ukuvala amagodi ashiwa yilabo abathi bangaqeda ukusebenzisa umgodi abawuchiye uvulekile usuyingozi ebantwini lakuzifuyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe. Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngomvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sesidedela inkundleni uStandekile Mhlanga ukuze asinike uhlelo oluqondane labesifazane. Mm-hmm.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana sali nobuhle mlambo isiphathamandla senhlanganiso yeplatform for youth development sicubungula ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni zelizwe lapho okwakulezulu lesikhukhula ucyclone Idai eladala umonakalo omkhulu kakhulu labulala abaningi abanye basala bengalandawo zokuhlala
ukungethesa abantu sebengathi sebeamukuya khayakha izindlu zokuthi bethole iy'ndawo zokuhlala kodwa umumo lokhu ungathi uyafana kulokhu kuvele kuwonakele abantu abaningi ngenxa yokuthi abanamali yokuthi beyenelise ukuwakha izindlu zokuthi behlale iningi labantu lokhu lihlala ematendeni adonethwa ngama-NGO vele umumo lokhu mubi akula lutho esingathi olutshintshe kakhulu lokhu kufana
ungathi izakhiwo sezabuyela yini kwisimo sazo njalo kukhona okwakhiwayo yini ukuthi kubonakale ukuthi umahluko uyeza
izikole eziningi vele azikayakhwe uhulumende lokhu ethembisa ukuthi uzayakha uzalungisa kodwa endaweni eziningi hayi abakayenzi lutho ngenxa yokuthi nxa ukhangela izini umumo wokuthi intengo yezinto ezifunakalayo lokhu iqansa ilokhu itshintsha vele ukuthi lakho kutshengisela ukuthi bona ngeke beyenelise kakhulu izikole esezingathi sezitshintshile ezingathi sezilama-roof lutshwane yileze kade zithole uzuzo kuma-NGOs amanye angeneleyo azama ukuthi encedise endabeni zokuyakha lezo
basabona uhulumende ephiwa amaqubaquba ezimali zinhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe kambe ukuthi kuyini okwehlulayo
thina yikho manje okusimangalisayo lathi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imali bayithola so besikhangelele ukuthi vele sizabona izinto zingathi ziyashesha ukuthi zibonakale zitshintshe kodwa singathi ukwenzakala kwakhona kuyaphuza kuthatha isikhathi eside kakhulu imigwaqo eminingi ayikalungiswa mlutshwane sibile esingathi seyagridwa isingcono kodwa endaweni eziningi vele asikabona ukutshintsha kwakhona umumo lokho umubi akula lutho lathi uhulumende lathi singafisa ukuthi beke besitshele ukuthi into eyenza ukuthi bephuze ukulungisa izinto yikuyini amanye ama-bridge akalungiswa bebesithi abantu abezigaba bebonakale bona bezincedisa ngokuthi belungise yona amabholobona lawana
kwakulezinye inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngempahla ezifana lezokugcika ngxabe sesikhathini lokunye nxa libhodabhoda lapha libona abesifazana labantwana bephila njani
bayadubeka ngendlela engayibeka ngayo ukuthi bayadubeka ngoba ekuqandiseni singathi umkhosi ubumkhulu abantu bezama ukuthi bedinge izigqoko zokuthi begqoke le mpahla zangaphansi ozitshoyo ngoba yayiyinto esingathi ibisanda ukwenzakala kodwa nxa sesifika esikhathini lesi sokungathi umkhosi wakhona ususuka mlutshwane abantu abaningi sebengathi sebekhoshwa kakhulu so ngendlela abantu akade bethola ngayo sokungathi sokuthiyene sokungathi sokwehlile kakhulu okwalesi sikhathi kodwa singathi ezinye inhlanganiso bezilokhu zizama ukuthi belokhu bebancedisa amanye ama-NGOs amakhulu bebezama sibili bebanika imali bebanika impahla bebanika izinto zona lezo izigqoko zangaphansi zokuthi nxa umuntu esesikhathini kodwa okwakathesi usuzo selululutshwane abantu sesingathi sesikhohlwa ukuthi kulo mkhosi olokho ukhona khona le eChimanimani lasechibingi
eyakho inhlanganiso yona ibiphathisa ngani kule indawo
thina sincedise ngokuyakha ama-toilets akade edilizekile esikolweni eseprimary eChibuwe ngoba sebesikwazi ukuthi indaba yama-toilets indaba ehlupha kakhulu endaweni eziningi khumbuzana labanye abantu ukuthi hhayi akukalungi ngale sibe silokhu singathi siyakhumbula ukuthi kumele sibe silokhu sincedisa abantu basechimanimani lakanye eChibuwe
leyo bekuyingxoxolo nkosazana sali nobuhle mlambo isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Inhlanganiso ezimeleyo eye World Vision isebenzelana leye Pro Future isisongule uhlelo lokusiza izikolo zemaphandleni ngezansi emandebeleni ngemichina yakulezinsuku eyama tablets azasetshenziswa ngabafundi esikolo ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ingcwethi zemfundo zithukuthilela kwengwalo zokubala ezikolo ngezinye zezizathu ezidala ukuba abafundi bemaphandleni kulesi sabelo bengaphumeleli ezifundweni. Ngalokho abe-World Vision bexhasane le-Pro Futuro sebesungule uhlelo oluzadala ukuthi ababalisi kanye labafundi bemaphandleni basebenzise imitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha amancane abizwa ngokuthi ngama-tablet besesikolo. Umqoqo wenhlelo ku-World Vision, umnumzana Rapson Moyo, uthi injongo yalolu hlelo ukuthi abafundi bemaphandleni labo bathole imfundo elohlonzi.
Lolu jonge ukuthi kuzeguqula ukwenzakala ezikolo kulokho ebesukejayele kwenyaka eminingi edluleyo to okwenzakalayo kathesi ku-21st century. Injongo yethu njenge-World Vision yokuthi abantwana bafunde bathole i-quality education. Sifuna abantu bethu babe educated for life. So ke si njengoba vele sisebenza labantu bemakhaya esithi ngesilungu ba vulnerable sibone kuhle ukuthi umngane wethu Pro Futuro aze sixhase.
Unkosikazi Pamela Dakesh oye Pro Futuro ugcizelele ethi lokhu kuba abafundi bamaphandleni amathuba alinganayo latholwa ngabasemadolobheni.
We don't know how to use technology, ICT tools. We are considered illiterate. So our goal is to reach as many children as we can by the year 2020.
Kulezi nsuku, xa ungenelisa ukusebenzisa amakhompyutha ufana lomuntu ongazi lutho. Kungakho injongo yethu yikuthi sifinyelele kubo bonke abantwana basemakhaya kusiyafika umnyaka ozayo. Njengenhlanganiso, sifuna ukubapha amathuba afanayo kubantwana bonke emhlabeni jikelele. Kungakho kwele Zimbabwe sitholakala emaphandleni hashi emadolobheni lapho limchina evelisi khona.
Uhlelo lwePro Futuro luqale nyakenye lupane ezikolweni ezingamajumi amabili. Umnumzana Bulisani Nkosi Khumalo World Vision elupane uthi abafundi sebesenza ngcono ezifundweni zabo ngemva kokusungulwa kwalolu hlelo.
Uhlelo lolu luhambe kahle kakhulu. Imfundo nje isithuthukile in terms of ama resources asetholakala ngcono ngenxa ye program lesibuye esikolo. Qale sile 20 izikolo kuthenga lomnyaka sibone ukukhula komsebenzi wangkhona siyise singezelele izikolo zethu from 20 sesisiya ezikolo ezingu 8 elupane.
Ababalisi labaphathi bezikolo ezingamathuma amane lambili ezikhangelelwe ukusungula lolu hlelo bangena umhlangano oqaleni kweviki befundiswa ngokusebenza kwalimthina. Abezikolo kumele bakwenze bencedisana lezakhamizi ikuzifakela amandla welanga wesolo esikolo phambilini ngokuthi baphiwe leyo mthina. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe, unkosikazi Received Dube ohlala kwele Bilitane unikeza abafundi bemawaza primary school eGwanda South lapha afunda khona ingwalo zokubala esithi ukukhathazekile ngokusilela kwengwalo yesikolo. Indodakazi yakhe uNaledi Kabinde wethule lezi ngwalo kubafundi bamawaza ngolwesihlanu wabakhuthaza ukuthi babale ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Ukusilela kwengwalo yesikolo kuhlangana lemango emide abafundi bemaphandleni abayihambayo lapha besiyafunda ngezinye zezizathu esezidale ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni zemfundo yaphansi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sidedele kuChris Gande esinika-ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Namhlanje uhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Efi Dlela Ncube. Isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo. Sihlaziya udaba lokuvezwa kwenkosi yaberozi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga nkosi yami.
Ya ungasitshela ukuthi lithini lina ngokugcotshwa kwenkosi yaberozi esizwa kuthiwa igcotshwe ngeviki edluleyo?
Ngingahlukanisa into zibe mbili. Eyokuqala ukuthi abantu labantu balelungelo lokuthi baphathe amasiko abo ngendlela ababona ngakhona. Lokho akusikho kwami kumbe kwabani ukuthi asho ukuthi kabenze kanjani labo bantu okungabe kukhulunywa ngabo. Kodwa engingakhuluma ngabo ngabantu besiNdebeleni abavinjelwa ngo-2018 ukuthi bagcobe inkosi. Uhulumende wathi kakukho emthethweni, yilapho kulokhu kukhona. Sikezwa ukuthi sekuguquliwe i-constitution, asikaqedi udaba lwakhona e-court. Ujaji kakasiphi izinqumo zonke ukuthi siluthathe sikuse enkantweni ephezulu. Ngokunjalo nxa kuselapho awungeke ugcobe inkosi ngokusemthethweni based on i-decision ye-high court.
Manje ngokubona kwenu libona ungani uhulumende usethatha icele lapha njengoba?
Angazi ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani, kodwa kuyamangalisa ukuthi kwasukuma ngo-2018 kwasukuma u-Vice President uThembo Mahadi, uJulai Moyo, Obed Mpofu, Kane Matema, ama-provincial ministers wonke womathathu angapha emhlubukweni lemandebeleni labo-PA babo. Kwasukuma bo-police commissioner lama-general esotheni bezovimba ukugcotshwa kwenkosi ngoba besithi kakukho emthethweni. Ngakho-ke kungama nganisa nxa kuyikuthi okade kusenzeka emawabeni yokugcoba inkosi, ngokuba ngokwazi kwethu yinto engamukelekanga nxa kuyikuthi kayamukelekanga kumbe bayakhetha ukuthi kuya ngobani abafuna ukuthi abe yinkosi. Nxa kuyikuthi kulandelwa umthetho sithina sisazi kusemi khona lapho asikazi inguquko. Kangikwazi kahle ukuthi kugcotshwe inkosi kumbe bekusenzakalani emawabeni, khona siza kuzwa. Kodwa nxa kuyikuthi bekuthiwa bekugcotshwa inkosi, uhulumende engathathanga izinyathelo, hayi ukuthi ngoba ngiyafuna ukuthi athathe inyathelo vele kamfuna ngingenele endabeni ezinjalo, kodwa nxa engathathanga isinyathelo kuzamangalisa abantu abaningi bathi awukathi sekukhethwa, abanye bayayekelwa, abanye bayavinjelwa kanti kwenzakalayo. Kodwa kasikho ukuthi siyakhuthaza ukuthi uhulumende angingenele kulezi ndaba, sithi kayekele kube ngokwamasiko abantu ngokubona kwabo benze ngendlela ababona ngakhona kuze kuyefakwa emthethweni, ngoba umthetho umele uvikele wonke amasiko abantu ngokuhlukahlukana kwabo.
Kodwa sizwa kuthiwa inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ube khona emkhosini lo?
Ukufika ufikile khona ngale endaweni yakhona, kodwa angizange ngezwa kuthiwa ubemenywe ukuthi kuyagcotshwa inkosi yabelozwi njengoba ukhuluma lokho oqeda kukutsho. Bekungumbuthano ngokwazi kwabantu abaningi, akuzange kwa-advertise kuthiwa kugcotshwa inkosi. Ngakho-ke ekudluleni kwakhe udlule ngumuntu odlula ngoba phela kukhona abantu bakibo kuleyo ndawo yibo abahlangeneyo akade bekuleyo ndawo. Ngakho-ke ubengayanga ukuya lokho kuthiwa ngesiNgisi kuya endoza, njengalokho bengakwazi ukuthi kukhona ogcotshwayo. Hhayi ukuthi mhlambe usempini labantu abangafuni ukuthi benze izinto ngendlela ababona ngayo, kodwa okukhulu esikubalekelayo njengabantu yikuthi kube khona abantu abavela ngaphandle abasihlukanisayo, basibize ngemihlobo ukuthi kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa. Ngokuba umuntu ubizwa ngolima lukhulumayo uba liNdebele ngoba ukhulumisa iNdebele, uba ngumlozi nxa ekhulumisa ilozi. Angazi ukuthi abantu akade behlangene kuleyo ndawo lalo bekwayo uyasikhuluma yini isilozi, kodwa sisezabona ukusiya phambili ukuthi kusebenza kanjani.
Simzwile yena lo obevezwa kumbe ikugcotshwa na umnumzana Moyo esithi yena kuzakhethwa induna esigabeni semaNdebeleni ezizasebenza lalapho okuyaba kule nduna ezivele zikhona. Lilubona njani udaba lonolo?
Ngozi ukuthi isizwe sizahlukana phakathi nxa kungaphathwanga kahle khona lokho. Into yokuqala nje kumele sikuvume ukuthi lapho kufanele kubekwe izinduna ezifanele zibekwe, induna yakhona ingaba ngeyakoNcube, ingaba ngeyakoKhumalo, ingaba ngeyakoMoyo, ingaba ngeyakoKhuphe, induna iyabekwa ngokwesiko. Umthetho welizwe lamasiko abantu vele acacile ukuthi izinduna zibekwa ngayiphi indlela. Ngakho-ke ezizabe zibekwa ngokwamasiko abantu ngendlela vele okusetshenzwa ngayo, akula muntu ongaba lenkinga ngalokho. okungaba inkinga ukuthi nxa sekuthiwa khona ngoba kulenduna esibonge esithile kumele isuswe kufakwe lo.
Lo ke ngumnumzana ebidlela Ncube, isikhulumeli senkosi yamaNdebele ubulelani loBhengula Khumalo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Sondela ntokazi ungesabi ntombente ngizinikele ngaphelela sondela ngikukumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngikubona ngizwe ngathi lengxenye yami inyoma umuntu iyaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwenyukiyele umfula wokugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawo uthole uthando oluqotho ngiqome ngizinqanje ziqonde ngakini
uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo
come ntombazana come standatana come ntombazana come standatana
Come and don't pass.
Phethela uhlelo lothula lamhlanje kodwa singeke ehlukane wathi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lamhlanje. Osaphethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi oqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.